Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 kuNkwenkwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Uma singayithathi kancane imithetho le esiyiphiwa abezempila kahle siyilandele imigomo nemibandela ukuze nathi sisithole sikabaphephileyo kulolu bhubhano olubika ngaka.
Uhlobo lwe-coronavirus oluhlasele kakubi kwele India lubikwa lusesatshelwa ukuba lungahlasela iZimbabwe ngoba selukhona kwamakhelwane kwele South Africa.
We sincerely thank my dear brothers, His Excellency President Masisi and His Excellency President Edgar Lungu, who in 2018 extended an invitation to Zimbabwe to be part of this grand project.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eliZimbabwe lizagcina lingenile kuhlelo lokwakhiwa kwebholoho leKhazungula elixhumanisa eleBotswana kanye leZambia. Uhulumende namhla usungule ngokusemthethweni izifundo eziqhutshwa kumabonakude ezama-TV lessons. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu, 526,066. Inani labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe, kuhlelo oluqale elizweni ngohlola njalo nyaka. Ebantwini abahlatshwe izolo, abazinkulungwane ezidlula ezilitshumi lanhlanu, 16,792 babo, bebehlatshwa ijekiseni yakuqala ukuthi abazinkulungwane eziphose zifike ezilitshumi, 9,613, ngabahlatshwe ijekiseni yesibili. Gakho obulewe yileli gciwane ekutshoneni kwelanga layizolo, kodwa kufunyenwe abahlanu belalo. Sebezinkulungwane eziphose zifika amatshumi amane, 38,419, asebefunyenwe bele COVID-19, lokhu leli gciwane lahlasela elizweni. Kunjalo nje, uhlobo lwe-coronavirus osoluqede abantu kwele India, oludla ubhedu kwele Bhilithani, soluhlasele kwele South Africa. Sokulokwesabela okukhulu ukuba imihlobo yomibili yaleli gciwane ilakho ukuhlasela eliZimbabwe idale umonakalo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Umphathindaba ogatsha lwezempila kahle kwele South Africa uMnumzana Zweli Mkhize umemezele ukuthi sekulabantu abane abatholakale belohlobo legciwane lwe-coronavirus eBahe kwele India. Sebelitshumi lanye asebebanjwe luhlobo lwe-coronavirus ethwalisa abantu amagabhavuzayo kwele Bhilithane.
We have to just focus very strongly on the issue of quarantine isolation of the individuals who are infected.
Kule ngozi ukuthi abangabe behlangene lalaba bantu labo sebelalo leli gciwane.
There is a risk of a spread for anyone person with a contact with people, the risk of spread is always there.
Lokhu sekulethe kwesaba kakhulu elizweni jikelele njengoba kuhlobo lwegciwane elibhahe e-India ababili betholakale belalo esabelweni se-Gauteng, abanye ababili esabelweni sakwaZulu Natal. Ingcitshi kwezemikhuhlane ethelelwanayo usikhucamfundo Anne van Godberg uthi abalolwazi lokuthi leli gciwane bese limemetheke kangakanani phambi kokuba litholakale kwabanelaba. Kwele Ngilandi sekufe abantu abafika kuzinkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu, around 130,000. Emalangeni amathathu edluleyo, igciwane lase-India lihlasela abantu abedlula izinkulungwane ezingamakhulu amane ngosuku, over 400,000 per day, kanti-ke ababhubhe izolo kuphela bafike izinkulungwane ezine, 4,000. Ukuthi la amagciwane amemetheka ngesiqubu lokubulala abantu abaningi kangaka asekwele South Africa, sekutshe izalwane zeZimbabwe kwele South Africa zethukile. Izalwane zeZimbabwe unkosazana Matilda Ncube uthi bazaphila ngomusa wenkosi.
Hey, mina njengesizalwane seZimbabwe ngisubuhlungu kakhulu. Angingeke ngabudalula ukubana bunganani ngoba sizophela mpela sonke. Kodwa ngenxa yesimo eselizweni lethu, siyafa sikhala sikhona lapha kulona lo lubhubhane.
Isikhulume sebandla lemthokazi Liberation Front umnumzana Crispin Yone uthi iningi labeZimbabwe lizahlaselwa ilegciwane.
Abantu abaningi bazaba affected ikakhulu izizalwane ezivela elizweni lapha emvela khona. Bahlala bebaningi ezindlini lapha abahlala khona, le ndawo lapha abasebenzela khona njalo kaziphephile ngoba abanikazi bemisebenzi bafuna ama-profits. Yikho lokhu abakubhekileyo.
Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi sebejelwe ngamathe.
So maye lokhu esanda ama-variation lokhu kubangela ukuthi ke sesingasabi nethemba elikhulu kakhulu ukuthi ama-vaccination lawa azoba lusizo olukhulu. Kodwa kutsho lokhu ukuthi abantu abangavaccinate ke siyakhuthaza ukuthi for i-herd immunity abantu abaqhubeke besehlelweni lokuvaccinate.
Induna yakwamthwakazi kwele South Africa uThulani Jobane ukhuthaza bonke abakwamthwakazi ukuthi benze konke abakwenelisayo ukuzivikela ngoba ububi obangelwe ileli gciwane India buyesabeka.
So isixwayiso sami njengenduna ngithi bantu bakithi masingayithathi kancane imithetho le esiyiphiwa abezempilakahle, silandele imigomo nemibandela ukuze nathi sithole sabaphephileyo kulolu bhubhane olubi kangaka.
Sebe sedlula isigidi over 1.5 million nengxenye asebehlaselwe yicoronavirus kwela South Africa. Asebefile sebe sedlula izinkulungwane ezingamachumi amahlanu over 50,000. Mele Studio 7 Johannesburg kwela South Africa ngingutuso Khumalo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eZimbabwe lizagcina lingenile kuhlelo lokwakhiwa kwebholoho leKazungula elixhumanisa eBotswana kanye leZambia, lona elivulwe ngokusemthethweni namhla. Uhulumende weZimbabwe uke wabika ukuba laye uyingxenye yohlelo lokwakhiwa kwebholoho leli okuyimpiko elandelwe ngeleBotswana. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu dama ngokugcweleyo iseGaborone.
Umongameli Mnangagwa uthele Zimbabwe langxuswa sibili ukungena kuhlelo lokwakha ibholoho leKazungula lolu hlelo lusungulwa njalo liyenza konke ukuthi libe ingxenye yalo. Mnangagwa utsho lawa mazwi lamuhla emkhosini wokuvulwa okusemthethweni kwebholoho leli elisengxelweni yeBotswana leZambia.
I wish sincerely to thank my dear brothers and colleagues, His Excellency President Masisi of Botswana.
Ngomnyaka ka-2018 sanxuswa ukuba sibe yingxenye yalolu hlelo. Kungakadluli isikhathi esiyangaphi eleZimbabwe lalo liyabe selingenile kuhlelo lolu oluphathisa ukubambana kwethu njengamazwe akuluhlu lwethu.
In the fullness of time, Zimbabwe will be part of this hallmark project which accelerates our regional integration efforts.
Uhulumende weZimbabwe kade eqinise ngokuthi uvele seyingxenye yalolu hlelo, kodwa lokhu bekulandulwe kumbiko okhitshwe neBotswana ngempelaviki, wona uqinise ukuthi uhlelo lolu luqhutshwe ngamazwe amabili kuphela. Umongameli Mkhwetsi Masiso kweleBotswana uthi sebevumelene ukuthi leZimbabwe lalo lenelise ukufaka isandla uze libe yingxenye yalolu hlelo.
I am happy to note that the Republic of Zimbabwe and ourselves with Zambia have agreed in principle to be a partner in this project.
Ngiyathokoza ukuthi eleZimbabwe selivumile ukuthi libe yingxenye yohlelo lokwakhiwa kwaleli bholoho. Iziphathamandla zethu zisebenza nzima ukuthi kuphethwe uhlelo lokungena kweZimbabwe mhlawumbe leNamibia kulolu hlelo.
And hopefully we will enroll Namibia in on this bridge and one stop border.
Kulokho esabela ukuthi ukwakhiwa kwebholoho leKazungula kulakho ukususa ibhizimusi ekade libonwa yiZimbabwe ngemota zamaloli ekade zingena zisebenzisa umncele weBeit Bridge. Isikhulumi sebandla eliphikisayo leMDCT umnumzana Whitney Sdube uthi inkulumo kaMnangagwa kuqala ukuthi iZimbabwe ivelisile ingxenye yohlelo bekuyizifiso zikaThemba lo Amkela.
Kubaba upresident uMnangagwa umlomo bathi esintwini kawugcwale lwamfula bakithi. Yizifiso kodwa kithi kusuka kube yileziyana ezithiwa ngezikaThemba lo Amkela entweni ezinkulu ezinjengalezi, ngoba uhulumende wethu akakafiki ezingeni lokuthi athathe amanyathelo aphezulu njengawona lawa esiwabona ethethwe lilizwe leBotswana lelizwe leZambia bebambisana besenza umsebenzi omkhulu kangaka.
Uthi iZimbabwe sokumele ihlale phansi izihlole ibone ukuthi yenza njani ekuthuthukiseni okuningi kukaZulu.
Ngakho umongameli wethu kumele abe uhambile yebo njengesiphatha amandla emele ilizwe lethu kulolu kulomsebenzi omkhulu kangaka kodwa kumele ebefunde okukhulu ekutheni nxa isizwe sisebenzisa kuhle inzuzo yaso sisenza lokho okuzathuthukisa abantu baso impumela ibanhle impumela iba lengqubekela phambili enjengayena lesiyibone ngokwakhiwa kwebridge le kazungula leli
Ele Zimbabwe ladonsa inyawo ngesikhathi linxuswa ukuthi libe ingxenye lokwakha leli bholoho umnyaka ka-2008 lesi kwakuyisikhathi ababe ngomongameli bamazwe omabili umzana Ian Khama kwele Botswana kanye lomzana Robert Mugabe babengazwani lokhu kwadala ukuthi ibholoho leli okwamele libe yibude bamamitha angamakhulu ayisithupha i-600 meters ligcine lidonse liphose lifike iikhilomitha i-923 meters ngoba kuvikwa ukuthi lingadluli phezu kwecele lezimbabwe ngaphandle kokwakhiwa kwaleli bholoho sekube lo mngcele owodwa phakathi kwebotswana lezambia o-one stop border ongowuqala emhlubuleni wangezansi kwe-afrika umongameli philipe sisekedi chilombo we-grc kanye lofilipe nyusi wakwele mozambique ngabanye beziphathamandla abakade bekhona emcimbini lo ukuvula ibholo home ngingumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana
Uhulumende namhla usungule ngokusemthethweni uhlelo lwakhe lakuqhuba izifundo kumabona kude ama-TV lessons kulandela lezo ebezivele zisemsakazweni wama-radios awe-ZBC inyathelo athi lizathuthukisa izemfundo iziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo bezithe gwaqa iphokethi ile yararo emsakazweni we-ZBC lapho ezichasise ukuqakatheka kwalolu hlelo umphathintambo obona ngezokwethulwa kwimbiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshelela umbuthano wokuthi okuthokozisayo yikuthi kulezifundo ze-sign language kulolu hlelo ukuhlaziya lolu daba Sixoxe lengcwethi kwezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla yena othi ayisipho bonke abantwana abafinyelela omabona kude lemsakazo.
Ayi owune kasiyekele nokudlala. Singakafiki kuzezifundo zabantwana vele bangaka abantu abasabukela khona okuthiwa yi-ZTV. Sengitsho zazo iziphatha amandla zakohulumende siyazo sihlala lazo ziphakathi kwabantu kubonakala ngamadishi phezulu. Okuyikuthi vele labo nxa bangabukela engxenye okunye okuthize kuyabe kuvele uqondane labo kodwa lokho kodwa kulezifundo ezakwenziwa kuthelevishini umabona kude ngibona ngathi yikudlala ngangikwazi-ke ukuthi bangaki abantwana abazaba le nhlanhla yokuthi bahlangane lawo iningi labantu kuyazi ukuthi bahlala emakhaya emakhaya-ke kwezinye indawo sengitshiwe wona umsakazi weradio kawubani pho ithelevishini-ke mina ngibona ngathi uhulumende umbe yena lo ucabange khona lokho uzama ukuthi athi izimbabwe ilizwe elithuthuke kakhulu eliphambili thina abanikazi abahlali bakhona siyakwazi ukuthi lokho yiwuchitha isikhathi enxa phakathi kwabantwana abalikhulu bangaba babili baye bathathu abazathola lezo zifundo yiwuchitha isikhathi le mali lamathuba kungangcono abantwana bafundiswe ngababalisi ezindlini umbe laba asabahlala phansi babe baqeqetsha lokho kukamabona kude hayi ingane wane nje isizo zika-amukela kakulalutho kuzabaphathisa njani nxa phakathi kwabantwana bangamashumi amathathu amane amahlanu eklasini kube umntwana oyedwa ozabukela leyo thelevishini leseni yakhona kuyabe kusiza ngani kusizani kona lokhu laba ababalisi bona laba abatshiwoyo kumele phela kube yibo laba ababukela uze babone ukuthi abantwana bafunda okuya ngabi eqinisweni ngakusebenzi nangamagetsi siqede insuku ezimbili kungela kungacwayizi kungela lutho pho-ke nxa sekufundwa amagetsi lawo njengoba la engathenjwa ayadula aziyelali abantu vele sebeziphekela ngempuna hhayi akusebenzi sadekile akusebenzi
okuyikho okuhulumende angabe uyakuqinisa kuyini ukuthi abantwana bethole imfundo
uhulumende okumele akuqalise yikuthi ahlale phansi labazali kuphume isisombululo esizazama ukuthi sisuthise wonke umuntu kade sabazali abanye balakuthi bancedise abantwa babo labanye abantu abangaba babe ngamatisha baretire kumbe bahlala phansi kumbe la amatisha nxa lezikhathi sebe chayisile ngakuhlalwe phansi kuvunyelwane ngoba imfundo iyathengwa ubhadala school fees ukuthenga imfundo xa kuyinto ethengwayo abantu ngabenelisi ukuyithenga imfundo leyo ingabe kungaphi leyo esuthisa abantu babo ngoba nguhulumente akutsho ukuthi khona impendulo zenkinga zonke zikuye impendulo zisebantwini abanikazi bendaba abanikazi belizwe
Lo mnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi yecubungula ezemfundo sixoxela eseGwanda Live Talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 vaccine lokutholakala kohlobo lwe-coronavirus elilolaka ele-India kwele-South Africa. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ukuvalwa kwempompi ehambisa amafutha ezimoto kwelemelika kungene ebusuku lwesithathu namuhla ngemva kokuhlaselwa liqembu labazibiza ngokuthi Dark Side. Abe Dark Side bathi bona batshontshela abanothileyo ukuphathisa abaswelayo. Babikwa njalo besebenzise ulwazi lokuhlasela imitshina yamakhompyutha ye-cyber security ukudala lomonakalo besithi bafuna ukuhlawulwa andubana bakhiphe abakufakileyo ukuphazamisa umsebenzi wokuhamba uhle kwamafutha ezimota. Amapholisa asedolobheni le-Colorado Springs esigabeni se-Colorado abika ubana kulondoda ovuke ubhova wadubula lokubulala abantu abayisithupha edilini lokuthakazelela ilanga lokuzalwa komunye wabemuli walelo dolobho. Wacina esezidubula laye wafa abebutho lakwelemelika asebephuma kwele Afghanistan ngemva kokuncedisa ibutho lalelo lizwe okweminyaka engamashumi amabili babikwa sebethengisa okunye okade bekusebenzisa ebantwini makhaza labamankampani azimeleyo ikakhulu imitshina emikhulu eleTunisia libikwa seliqale uhlelo lokuqinisa imigoqo yokuvimba ukusabalala kukoronavirus izolo ekusungulweni kwekhefu lamakholwa esimuslim ele-AED ngesikhathi izibhedlela zaleli lizwe zibikwa sezidonsa nzima ukumelana lokuqansa kwenani labantu asebebanjwa bele COVID-19 kunje sebezinkulungwane eziphezu kwamakholo amathathu 329,000 asebebanjwe bele gciwane leli labulala abazinkulungwane ezidlula ezilishumi lanye 11,400.
Ngesikhathi amazwe omhlaba ikhuthaza ukulwisana lesifo soqhuqho olwemalaria, uhulumende weZimbabwe uthi ulazo inhlelo aziqhubayo zokuvikela abantu ezikhanya ziphathisa kakhulu. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Njambe usethulela lolu daba ngogcweleyo.
UZulu weHarare ukhala ngokwanda kweminyane kundawana ehlukileyo ahleli kizo kulandela ukuna kwezulu nyakenye. Umnumzana Albert Mazula wenhlanganiso yezakhamizi eyeHarare Residence Trust uthi iminyane le ikhanya isanda ngenxa yamachibi abangelwa ngama-potholes, ukudubuka kwempompi ezithwala ingcekeza ezamasuwethi lemigodi yabemba ichebechebe.
Bayagebha imigodi bayichiye injalo ingachitshelwanga, eminye iyatshona okumangalisayo ibisigcwala amanzi kube yi-breeding ground eyemiyane.
UMazula uthi noma lokhu kunjalo iminyane leyi ibangela ezinye njalo indubo kuzakhamizi.
Iqiniso yikuthi iminyane lena nxa iluma abantu, abantu baba lamaqhubu babe sebesenwaya okungabangela eminye imikhuhlane ehlukeneyo esingeke sayichaza.
uDokotela Kudzai Masunda okhokhela uhlangothi lwezempila kahle oluphathelane lezifo ezisabalalayo kumasipala wedolobha leHarare uthi iminyane etholakala kuleli dolobha ayivamanga ukubangela isifo soqhuqho noma nje singaba khona sitholakala kuleli dolobha lapha lalaphaya.
Silama cases emalaria esiwatholayo minyaka yonke ikakhulu phakathi kwenyanga kambimbito kusiya kumkwenkwezi.
Kodwa uthi ama cases amanengi akhona ngabantu ababevezele kwezinye izabelo. Uqhubeka ethi leli dolobha lilenhlelo ezithile ezigoqela ukufafaza bebulala limiyane endaweni ezigoqela lasemapasini. Uhulumende wasungula uhlangothi lwe-National Malaria Control Program ngaphansi kogatsha lwezempila kahle ngenhloso yokulwisana nalesi sifo. UDokotela Joseph Mberi ongumqondisi siwalolu hlelo uthi abalendlela ezijeneyo abazilandelayo ekulwisaneni lalesi sifo.
Last quarter of every year we spray 31 districts and that was done very successfully. We thank our people.
Kusigaba sakugcina kumunyaka ngamunye siba lomsebenzi wokufafaza kuma district wonke angu 31 njalo sibonga uZulu ngokwamukela lo msebenzi.
Uhulumende uthi uyaphathisa ngama mosquito net ezigabeni ezingamathumi phose amathathu elizweni jikelele. Abantu bekwathola kungelambadalo besebenzelana njalo labezempila kahle abasezigabeni ezitsheneyo zelizwe abagoqela ama village health workers abafundela umsebenzi abalakho ukuphathisa bonke abahlaselwa yilesi sifo. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba inhlelo zalo zokuvimba ukumemetheka koqhuqho lwemalaria ziqhubeka kakuhle okwamanje noma bezike zaphazamiswa iCOVID-19 lengozi ezifana lesiphepho esikhulu secyclone Idai. Ingcwethi zezempila kahle zikhuthaza ukuba abantu bephange ukudinga usizo lokwelatshwa ngoba bengaphuza kungaphazamisa izinso zabo kanye lokunye emzimbeni umuntu agcineke sokumele afakwe idrip kulo kusebenzisa nje amaphilisi. Abantu abedlula izigidi ezingamakhulu amathathu 300 million babikwa behlaselwa imalaria emhlabeni wonke jikelele. Abaphezu kwesigidi esisodwa 1.3 million babo bengabantwana abavame ukuhlaselwa emhlubuleni wangezansi yezwekazi le-Afrika. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Abalama bhizimusi ezimota ezithwala abantu bacela uhulumende abavumele ukusebenza bezimele athi ukuba yingxenye yenkampani yeZimbabwe United Passenger Company iZocom. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Amapolisa kobulawa athi asebambe imichova efika amakhulu amane 400 engasebenzi osemthethweni ayivalela enkampani enkulu edolobheni leli. Isikhulumeli samapolisa kobulawayo u-Inspector Patrick Ncube utshele intatheli zindaba kobulawayo ukuthi izimota ezingabhaliswanga phansi kwekampani yeZupco azisoze zivunyelwe ukuthwala abantu. Uthi lokhu wethulwa okusemthethweni nguhulumende, ngakho-ke kumele bonke abalezimota ezithwala abantu balandele umthetho. Kodwa abalamabhizimusi la bathi abafuni ukusebenza bephansi kwenkampani yeZupco. Umunye wabo ngumnumzana Mbonisi Msimanga.
Angisakwazi ukuthi ngenze njani, vele ngiphelele khonapha, angikwazi ukuthi ngiyengaphi, futhi ngekwelinye ikhantri engasozisalwa ngisakhona, umsebenzi kawukho, alamaphepha akhona, ngithembele khonapha ekhaya. Kodwa uhulumende wami umbophile, umbophe izandla, ngibotshwa izandla ngilapho, ngiyaphila kodwa ngiphile. Avele uchovambayo uke wakuzama ukuthi akhulumisane lawe laba kani ukuthi i-association bahlulekile vele hayi bayalo dilayo moyo. Ngicabanga ukuthi amabhasi lawa uma ngithi ngiyakhangela hayi kusho ukuthi kukhona vele omunye umuntu odla ngawo kakhulu ngoba kunje uyahamba usimota uthi uyahamba kuzukho uchove uphi ikho cash engathengi lutho yena thathi cash afa esikhomeni so ikho abantu bese bengafuna ukufa ngaba abantu baphi cash abantu ngaba afaka izimota kuhulumeni sisebenzi ngoba leso nama spends ikho cash bawutshela sifuni beba utshethi ikho cash i $10 i 1500 hayi uhulumeni vele ngafuna ukuzwa vele ngafuna ukuzwa izolo vele ku headline vele ku newspaper sibone kubhale kombi is gone for good ngafuna ukuzwa vele into othwa igombi vele unless ungena wena usithi uzuku kodwa into ebuhlungu ukuthi wena uphiwa ikho cash kawuphiwa cash imota yesuthi abantu abafuna ukungena bayafuna ukungena but wena mawuphiwa ikho cash ukhoza udrive ikho cash mina irent imbhadala nge-US dollar udrive unazi wemoto uthenga amaspace ngani uthenga nge-US dollar kodwa nophiwa ikho cash yinto yesuka isihluphe ukuthi isiswele ukuthi senzenjani ngoba thina kuleli lizwe ngazi utoyitoye nje peaceful bakubopha
umnumzana bulisani nxuma lo kule mjova ethwala abantu ukuthi bathole nzima kulezi nsuku kobulawayo
kunzima sisakwazi senzeni fanele ukuthi nxama thinga izimoto zabantu bemjova eyi-10 kathi esingumnyaka fanele ukuthi wasela wakulanto atesimjova ipakile eminye ifile bayibulala ama-windscreen benzana amapolisa kuzihambela edolobheni bakuthathela imoto athiwa imoto yamelanga ingene etawuni
umnumzana Believe Gawule okubandla kwezanu p f uthi abele mijova kumele balandele okufiswa nguhulumende
phela shiyo nto yakuqala even lakuqala i-transport kwakuyi-ROC kwakunguzup kokudala even esikhathi se-rodisia lesa kodwa ngibona ngathi abanye kade kumele bavunyelwe labo ezinye imota lezi ezinye zivunyelwe zisebenze kathese ngoba izimuli zabo ziphila ngakhonoko ukuthi labo zivunyelwe zincedisane layo uzupco abanye bezimele bebodwa bengekho ngaphansi kukazupco kade mbona ngani kade kulicebo elingcono kodwa mbona ngani uhulumente uza kukhangela lokhu ngoba sobele kukhala sibile sikuzwayo abantu bekhala sibi
uhulumende uthi izimota ezithwala abantu kumele zisebenze ziphansi kwenkampani yezupco ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19 ngimele istudio 7 ngisemaryland ngingogibs dube
Iqembu labesilisa elimela eZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe kabuhlungu ngelePakistan emdlalweni wesibili ohlobo lwe-Test Series efike emaphethelweni namhla ekuseni. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lePakistan linqobele eZimbabwe nge-innings lamaranzi alikhulu lamashumi amane lesikhombisa 147 njalo ngokwesibili imidlalo ilandelana ukuba iqembu leZimbabwe linqotshwe ngalindlela. Ukapteni weqembu leZimbabwe uBrendan Taylor uthi ukunqotshwa ngemva kwensuku ezintathu wona umdlalo kumele uphele ngemva kwensuku ezinhlanu kukhomba ukuba izinto kazihambi ngendlela.
Yeah, I would have liked a few more positives.
Bekungaba kuhle ngabe kube lenqobela phambili ekudlaleni kwethu kodwa ukunqotshwa ngemva kwensuku ezintathu kumdlalo yombili kukhomba kwehluleka kwethu njengeqembu. Kunengi okumele sikulungisise ikakhulu kuchayana ibhola ngoba kungathi sisuke sibe lokungahlaliseki enqontweni. Kuqakathekile ukuba siyalesi lokhu sifunda ukuze sidlale ngcono ngokuhamba kwesikhathi.
Kumdlalo wesibili ophele namhla iqembu lePakistan liqale ukuchaya ibhola lakuthelela amaranzi angamakhulu amahlanu lesithumi njalo lize laziphumela lodwa ngoba selibona ukuba eZimbabwe alingeke lifikise lelo nani. Intatheli zindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi indlela yokukhethwa ngayo abadlali beqembu lesizwe yiyo layo ebangela ukuba leli qembu lingaqhubi kuhle.
Lo mdlali onjengoVictor Nyauchi owenza kuhle eAfghanistan ejika kuhle ikakhulu kufirst test sesidlala ePakistan akaphiwanga ithuba kuyachiya imbuzo yokuthi inxa sisehluleka ukuthatha ama-wickets ke thina sikulo mdlalo kwayenza kuhle e-Afghanistan kuyabe kusitshoni ekwabakhethayo njalo ke laye u-bowling coach kuthi ke futhi nxa sikhangela labadlali abayenze kuhle ku-Logan Cup domestic cricket phakathi kwe-top 10 ke okungenileyo kuphela ngo-Tendai Chisoro kuthi ke abanye abanjengabo-John Nyumbo Ainsley Ndlovu o-Tanaka Chavanga yena okedlala South Africa njalo uyenze kuhle ku-Logan Cup kababizwanga ke
iqembu leZimbabwe linabadlali balo abangenelisanga ukuphatheka kumidlalo le edlalwe liqembu lePakistan. Hayi iqembu leZimbabwe linabadlali abambalwa abangenelisanga ukuphatheka kumidlalo le edlalwe liqembu lePakistan ngoba belimele. Laba ngabagoqela ukapteni weqembu Sean Williams, uSikandar Raza kanye loCraig Evan. Emidlalweni yalo elandelayo iqembu leZimbabwe lihlelwe ukuba lidlale leBangladesh ngenyanga kaNhlangula kusiya kuMtulikazi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo uMujoseph Njanjini.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela uhlobo lwe-coronavirus oluhlasele kakubi kwele-India. Lubikwa lusesatshelwa ukuba lungahlasela iZimbabwe ngoba selukhona kumakhelwane kwele-South Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthe leZimbabwe lizagcina lingenile kuhlelo lokwakhiwa kwebholoho leKazungula elixhumanisayo leBotswana kanye leZambia. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.